Lapha eHarare kungathi kungcono mbichana ngoba abantu sebengathi bayesaba kabayesabi iCovid bayesaba abapolisi kodwa umuntu kufuza azibonele yedwa ngoba lo mkhuhlane lo ukhona sibili abantu bayafa but ngapha kungathi kungcono mbichana ngingabhodabhoda ngibona kodwa abantu i-social distance akula but bayabelawo ama-maskis
abantu bayalandela na iziqondiso zokuzivikela ku-COVID-19
Hayi abantu kabalandeli okunenge especially indaba ye social distance le yengathi yahlupa bayahamba lawo amamaski kodwa angazi mbone umuntu ohamba yele sanitizer yakhe kumbe enzeni angiboni ye kodwa amamaski yiwo kade belawo abantu bebhoda etown lapha ngibabonile but yona le indaba yokuthi khona kaba akula sanitizer i-social distance hayi akula njalapha empare lapha kuya ku-congested anto yabe gcwele emabhasini akula
khona izibhedlela kunjani kwezinye izibhedlela sike sezwa kuthiwa akusela mbheda ngokugcwala kwabantu abale coronavirus ungasitshela ukuthi wena kuyini okuzwileyo khona ngaphaya
ngapha eHarare hayi imibheda sibili abantu ngathi iyaswelakala kodwa ukuthi ngithi kulo muntu olala phansi hayi angizange ngibabone ngoba mina iconstituency yami iyehlanganisela leHarare hospital ngike ngayofika khona imbona ukuthi khona umumo wangkhona unjani but sibili imibheda igcwele abantu abagulayo
sike sabona lapha enkundleni zokuxhumana social media kukhulunywa ngokuthi kulama roadblock avalela abantu abafuna ukungena eHarare ababe bengahlatshwanga ijekiseni uke wakubona yini kusenzakala lokho
lami ngikuzwa nje ku social media khonapha ukuthi kulabantu abayalela ukungena eHarare kusiya komtoko ngale endaweni yabo umtoko leshamva ngale kodwa ke nxa kuyikuthi kuliqiniswa ngikhole ukuthi kuyana iyabe indlela enhle eyokuthi abantu bayenze khonokho ngoba imithi yangkhona kayanele abantu abaselizweni so angikhole ukuthi kungaba yinto enhle kakhulu yona leyo yebo abantu kufuze bahlatshwe sibili nxa umuthi ukhona but nxa ungekho-ke abantu bayenze njani njalo even bonaba abantu abahlatshiweyo abanye bangkhona abala le-certificate but kuyatshengisa ukuthi khona wahlatshwa kabili abakwazi lokuthi ama-certificate angkhona athathwanga